So we zika descend of a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka-13 kwenkwezi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ngithabe kakhulu mvuke ekuseni ngibona iphepha ndaba libhale ukhona okwangithabe kakhulu ngiyabonga abahlale benjalo asifuni ukubona ama-space asifuni ukuthi okwenzakala eMtare kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuni abantu bethu siyathaba ama-space vele besingawathandi besingawathakazeli
amapolisa azelayo ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi
besibhekele ukuthi mpela i-court manje izoqinisa mpela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba but-ke enuyakusa singakwenza sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo njalo siyakhola ukuthi mhlawumbe abakhiphileko nge-bail kodwa ngokusala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sasele themba lokuthi isigwebo wasosikhona
izizalwane zabone-South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetyiswa icala lokubulala isizalwane sakwaleZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Uwalter Francis lo mculi womdumo kwamakhandi osacathulayo umxolisi Ndlovu ohamba ngegama lokuthi makhelwane inkunzi yeguzu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Amapolisa eZimbabwe aselaywe ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade bewasebenzisa kuhlelo lokuxotshanisa nokubobha abemijova abasebenza bengelamvumo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo mlayo wethulwe encwadini elotshwe ngumkhulu wamapholisa upolice commissioner Godwin Madanga othe amapholisa azasebenza insimbi lezi azabotshwa avalelwe ejele. Lokhu kuza ngesikhathi ukusetshenziswa kwalezi nsimbi ukuvimba izimota eziyabe zivalekela amapholisa sekudale ukufa kwabantu njalo abaningi balimala kakhulu kwenye ingozi edolobheni leMtare. UZulu uthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokumisa ukusetshenziswa kwama-spike yinto enhle ngoba lokhu kuzabulalisa lokulimaza abantu abangelamacala abavele bethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa. Umnumzana Libert Chirumo olula amalungelo oluntu uthi amapholisa abesephula amalungelo kaZulu ngokusebenzisa ama-spikes.
Mina indaba leyo ukuthi sebevalise ama-spikes ngithabe kakhulu ngoba kuyinto enceda thina esigadayo imthova yena leyo ngoba uzukwa ngona katholakali njalo akusayesabisi ukugada imthova ngoba abantu besebesifa. So ngezinye indlela uhulumende ubonile ukuthi impila kahle yabantu bayo iqakathekile kulokumisana kwezimota ama-spikes ngoba bekudala ukubhewuka ukufa kwabantu abaningi.
Uqhubeke sithi kumele amapholisa abhale phansi inombolo zemota bazisebenzise ukudinga imota ezibalekayo kunokuvimba ngensimbi lezi.
Ngithabe kakhulu mvuke ekuseni ngibona iphepha ndaba libhale ukhona okwangithabe kakhulu ngiyabonga abahlale benjalo asifuni ukubona ama-space asifuni ukuthi okwenzakala eMtare kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuni abantu bethu siyathaba ama-space vele besingawathandi besingawathakazeli.
Umnumzana Davatswa Mlilo yena othi insimbi lezi zake zajikwa ephakathi kwenye imota esithi uyasijabulela isinqumo sokuba zingasetshenziswa.
Indaba yama-spike leyi, indaba yama-spike siyathaba kakhulu ukuthi amapholisa aseze afanisa ukuthi ayibhange. Indaba leyi ayivunyelwe laseyayikhuthi ukuthi kuthiwa kuyenzakala ukusebenzisa kwama-spike. Siyabonga kakhulu lokho okwenziwa ngamapholisa kodwa sicela ukuba kwazi ukuthi laba izimuli ezelaba abafayo ikombi yayivela eMtare ipolisa lifike ispike bazayenzwani bazakhombansethwa na okuyathula kushiwe kunjalo njalo lepolisa lero sicela ukwazi ukuthi bazayenzani ngalo
lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lisa Nala othi amapolisa abesiba ingozi kuZulu ngokusebenzisa lezi nsimbi
siyabonga shuwa ngokubhanwa kwama-spikes lawa kanti ngoba indaba zama-accidents bese ziziningi kakhulu abantu besifa ngenxa yokujikelwa kwama-spike emoteni ehambayo siyabonga shuwa hayi siyathokoza
amapolisa abesebenzisa lezi ndlela kulandela isinqumo esabekwa lidale le-High Court kumnyaka esanda kwedlula esokuba insimbi lezi zingasetshenziswa ukuze kubanjwe abashayeli abayabe bebaleka lapho bemiswa ngamapholisa kodwa lesi sinqumo bese sibangela ingozi eziningi zomgwaqo okuthi amapholisa acine ebulalisa abantu abangelacala ikakhulu abantwana besikolo abayabe begade izimota lezi emadolobheni lapho okuvele kulo dubo lokusikela kwezimota zokuhambisa ukuya emsebenzini lokuphindela emakhaya kulandela ingozi eyenzakale eMtare ebulele abantu abane yalimaza abaningi uZulu usayomkhosi okubangele ukuba lababona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu lamalunga edale ephalamende bakhuthaza uhulumende ukuthi angenele wakhokhelela ekwethulweni kwesinqumo esitsha ngusikomishina wamapholisa uMatanga inhlanganiso ebona ngamalungelo abasebenzisa imithuva lamabhasi e-Passengers Association of Zimbabwe PAS ibisemizameli yokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba isola ukusebenziswa kwensimbi lezi nginele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
umthethwandaba waphezulu oyi-High Court izolo wamukele isicelo sabantwana bakamoyi uRobert Mugabe owake waba ngumongameli welizwe sokuphikisa isinqumo sokuthi akhitshwe lapho abekwe khona ayibekwa endaweni yamaqhawe e-National Heroes Acre eHarare esethula lesi sinqumo umahluli uJustice Fatima Maxwell loJustice Emmy Tsanga bavumelene ukuba abantwana bakamgabe abathi ubona Musahuni Mugabe tinotenda Robert Mugabe Jr. loBhela Manja Tunga Mugabe banalo ilungelo lokuphikisa isinqumo esathuthwa yinduna uZwimba esokuthi ithuna elilele uMugabe ligejwe ayingcwatshwa kutsha e-National Heroes Acre. Lesi sicelo sabantwana bakwaMugabe basikhweze e-High Court ngoba beke bayalelwa ngumthethwandaba kaMantshi e-Oshinoyi owawusithi kabanalungelo lokuphikisa induna uZwimba. Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisethweswa icala lokubulala isizalwane sakwele Zimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethule isinqumo sakhe emthethwandaba kaMantshi Randburg eJohannesburg phezu kwesicelo sebail sabesilisa abayisikhombisa laba uMantshi unkosikazi Hleziphi Mkhasibe uthe abukho ubufakazi obuqinileyo obunikezwe ngabatshutshisi lamapholisa obungenza ube yingozi ukuthi abesilisa laba bakhululwe ngebheyili. Uthe isinqumo sakhe bekufanele asethule izolo kodwa umeli wabamangalelwa waseveza ukuthi umfakazi obethe abahlanu babamangalelwa wababona bebulala uNyathi ubuye wabesula lobu bufakazi wathi yena ubebaqamba njengabantu abaziyo hatshi abantu ababulala uNyathi. Uthe amapholisa ehlulekile ukuchaza ukuthi yiphi indima eyadlalwa ngumuntu wonke ngamunye ebulaweni kukaNyathi ngaphandle nje kokuthi bebeyingxenye yalabo abakhanda umuyi bamtshisa waze wafa. Uthe kuyacaca njalo ukuthi akekho phakathi kwabayisikhombisa laba owabanjwa isenza leli cala njengoba bonke babotshwa sekulensuku uNyathi ebulewe. Ukukhululwa kwabo lokhu ngebheyili kulethe intokozo enkulu kumuli abesilisa laba nayo ebisemthethwandaba. Kodwa-ke umzala kaNyathi uMnumzana Mphathisi Ndlovu laye obesomthethwandaba uthe njengemuli badaniswe kakhulu isinqumo somthethwandaba.
Ebesibhekele ukuthi phela i-court Mantshi izogqinisa mpela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba but-ke anyway akukho esingakwenza cabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe abakhiphileyo bangebheyili kodwa ngoba isicala lisaqhubeka sazoqhubeka lithethwa sasele themba lokuthi isigwebo bazosithola.
Isikhulumeli seviyo labachuchisa unkosikazi Phindi Mntonondwane uJenesis 7 ukuthi lobanje bekhululwe ngebail balethemba lokuthi kusasele icala elikhulu ababhekane lalo.
Sinyanga ukushushisa sambela sifuna senkantolo sizoqhubeka nophenyo kuzothuma uphenyo seseqediwe sibe sizilungiselela ukuthi icala lizothethwa enkantolo.
Umantshi ulaye omangalela ukuthi bahlawule amarandi azinkulungwane ezintathu 3000 rand yebail umuntu ngamunye bengathintani labafakazi kulolu daba njalo baphenduke njalo emthethweni ndaba mhlaka 7 Ntulikazi. Abachuchisi bake bazama ukuthi unkosikazi kamuyi unkosazana Nomsa Chuma yena osesekhaya eZimbabwe aphenduke kwele South Africa ezokutsho ukuthi kambe kukhona yini kwababuchiweyo uhambo nayo elalabo ababulala umkakhe kodwa ke yena wala esithi wesabela empilo yakhe. Omunye wabeZimbabwe owahlukunyezwa ndawonye lonyathi yena kenelisanga ukutsho ukuthi kwababuchiweyo ukhona yini oyingxenye yalabo abahamba lonyathi bayambulala. Selokhu kuqale lonyaka ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zisenzwa yilabo abathi abantu bokuza abaphume baphele ngoba babathathela imisebenzi kanye lokudala amacala. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Kulesibotshana kule Russia eselihlonisa icala lokubulala umuntu owayezihambela kule Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Lokhu kuza ngesikhathi ele Russia lihlasela ngamandla kule Ukraine. I-Associated Press ivika ukuba bekugcwele phambi ngeintatheli zindaba emthethwandaba eKyiv kwele Ukraine ngesikhathi usayijeni Vadim Shaishmarin elethwa kuleyo ndawo. Umthethwandaba uthi wadubula umuntu owayezihlobela ibhasikili eChupakivka ubefakwe ebhokisini elincane emthethwandaba lo njalo elindwe ngamasotsha lamapholisa abehlome aphelela. Uhulumende wakwele Ukraine uthi kulabantu abaningi ababulawa ngamasotsha akwele Russia anjengoShaishmarin. UMnumzana Joyce Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi lokhu kuthakazelelwa yinkokheli yamazwe entshonalanga.
Uzulu weUkraine lamanye amazwe e-EU le-ase-America bazakamukela ukuthoniswa kwaVadim Shaishmarin ibutho leRussia elabanjwa kuthiwa ladubula umuntu lambulala. Empini kuvele kule mthetho yokuthi abantu abangathwalanga izikhali vele kabadushulwa. Kodwa sabona ukuthi lokhu kuzahlupha ukuthi babe sebethonisa abanye ngoba ukuze bababambe kule sikhathi bengaza manje ukuthi khathesi basebenzise nje njengemzekeliso uShashin. Kodwa ngikholwa ukuthi kuzakuba lamarashi amaningi azabanjwa. Yena umnumzana Putin yena ngokwakhe ngiyofanele abe lecala ngoba laba yizithunywa kuphela. Kumele ukuthi ukuthenswa icala leli kutshengise ilizwe lonke jikelele ukuthi impi yobudlwangudlwangu kayiqondanga ilizwe lakathesi kalisadingi ukuthi kube le mpi. Ye, ngibona ngathi mina kuyinto enhle kakhulu fanele siyamukele.
Kodwa umnumzana ngabuthoma Bhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi akuqedakali ukuthoniswa kukaShaishmarin.
Lokho esikuzwayo kasilaqiniso lakho ukuthi kuliqiniso ngoba selokhu yasuka impi ye-Ukraine iNATO yavala abezindaba beRussia ukuthi batshele umhlaba ngokwenzakalayo. Indaba esizizwayo kuphela ziphuma kuba kuma news journalist abuya eAmerica kumba beNATO abe Europe. Kakula independent verification yodaba lolo okukhulunywa ngalo. Yikho ke kuba nzima ukuthi siphawule. Thina sekuchoyo ukuthi kumele thina sizwe okuvela kibo bona beMelika labeNATO okuvela kuhulumeni weRussia. Sikwazi ukuthi sidingisise lo liqiniswa yipi kodwa kwakhathesi sizwa into evela ehlangothini olunye. Lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikukholwe ukuthi into le kuleqiniso kumbe ngamanga ngoba siyabona amanga amaningi akhulunywayo ngoba vele ngesingisi bathi in a war the first casualty is the truth. so iqiniso ke vele kasilazi
usenjalo usemdarang Paul izolukusihlwa umiso encane ukuthi kunikwe ele Ukraine amabhiliyoni angamachumi amane amadola 40 billion dollars yokuthi ngalezikhali ukuhlenga abaphephela kwamanye amazwe lokunye sekuzathatha iviki ukuba idale lesenethi kwele Melika lilungise udaba lolu kula bantu abaningi asebebuleke kwele Ukraine kulandelwa ukuhlaselwa kwelizwe leli ngele Russia ngohlolanja lonyaka. Ulanto namhlanje sihlaziya izikhondiso ezethulwe nguhulumende weZimbabwe athi ngezokulungisisa umonakalo okhona kusimo somnotho welizwe ngokwalisa amabhanga ukukweledisa imali abantu lamakampani. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Kuqakathekile kakhulu ukunanza usuku lwe-Earth Day okwenziwa ngumabasa sonke isikhathi ngoba ezemvelo yizo eziphilisa uzulu inyamazana lakho konke okutholakala emhlabeni. Ukunanza lokhu kukhumbuza uzulu ukusungulwa kwenhlanganiso ezivikela ezemvelo. Ukunanza usuku lolu waqala ngomnyaka ka-1970 lapho kwethulwa imithetho eminingi yokuvikela umkhathi, amanzi, inyamazana lokunye. Kwaba isikhathi njalo sokubumba uhlangothi olubona ngezemvelo kwele Melika olwe-US Environmental Protection Agency. Lokhu kwakusenzelwa ukuvimba ukugugudeka komhlaba. Lo nyaka uhulumende kamongameli Joseph Biden uthethe elinye njalo inyathelo lokuvimba ukukhudumala lokugugudeka komhlaba ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Earth Day. Okwenziwa nguhulumende kaBiden kugoqela ukuvimba ukuganyulwa kwezihlahla, ukukhuthaza ukulondoloza ezemvelo lelwandle, ukuthiwa kwenhlanzi ngemfanelo, ukubuthwa kwamaplastiki lokunye. Lokhu konke kungokunye okwaqala ukwenziwa nguhulumende kaBiden nonkosikazi Kamala Harris kusukela ngesikhathi bengena ezikhundleni. Babambisana labanye amazwe phansi kwesinqumo se-US-China Joint Glasgow Declaration esokulondoloza umhlaba ngokulwisana lokukhudumeza umkhathi. Uhulumende weMelika ukhangelwe njalo ukuba uzaqhuba umhlangano omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele uzahlolisisa okungenziwa ukuze kulondolezwe ezemvelo njalo kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Amazwe athuthukayo akhangelwe ukuba azancediswa ngokuqhuba inhlelo ezilondoloza umhlaba. Umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ele Melika lifisa ukuba kuvinjwe inhlelo ezenza umhlaba ukudumale ngamandla. UBlinken uthi ele Melika lethula imizamo eliyenzayo ukuze livimbe ukugugudeka komhlaba okwenziwa yokukhudumala komkhathi. Uthi ele Melika lizazama ngamandla wonke ukuba umhlaba wonke jikelele uhlale ukusimo esingabhidlizi ezemvelo. UBlinken unqoba kakhulu okwenziwa ngababemele ele Melika emhlanganweni we-COP26 eGlasgow. Uthi ele Melika okwamanje lilandela isivumelwano se-Paris Agreement esikubeka sobala ukuba kumele kulondolozwe kahle ezemvelo uze uzulu aphile kahle emhlabeni. Uthi bazasebenza nenhlanganiso ezikuqhela eyamazwe akuzokazi le-Europe, e-European Union, uze kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Lolu bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Wenzemidlalo kungena evalweni umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu phambilini komdlalo wabo leqembu le-Dynamos ngesonto. Intetheli zindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umlalelindazi izadibana lele Dynamos ngesonto enkundleni eBarber Fields kule minyaka embalwa. Iqembu ledimbare lancina ukunqoba eleBhoso kumidlalo yeligi kodwa uMpofu futhi abangeke bathembele kuleyo mbali.
Umdlalo kwesikhathi ungawukhangela awufuni ukhangele ngembali ngoba ukuzenzakala ngesonto uyabe ungakwazi. ngoba la iDynamos kathi siyalungiselela uma khangela lalapho ekhona imu number 1 ngoba iyakwanisa ukudlala ibhola number 1 ngoba ibikwanisa ukuhamba ithatha ama points home and away and ngiyazi ukuthi babuya belikhulu ibale ikhulu elikhulu kakhulu abanalo ababuya nalo ngevuka ukuthi sibadle kwi-independence so ngumdlalo omkhulu okumele ukuthi lathi sinje njengeqembu silungiselele okuzwayo ukuthi sithole ama-points esiwafunayo
ngempela viki edlulileyo kulabalandeli beqembu layelindaza abatshengisele besithi umqeqeshi umpofu esuswe esikhundleni kodwa umgadli weqembu leBoso uLinus Jikuwa uthi abalandeli kumele babuye ukuzokhuthaza iqembu ukuba linqobe
bebuye bezobulela igame bezofakazana njengenjayelo and nasike ukuthi bebuye bezothetha isisebenzi nana thina ukubuya kwabo yikho ukuze senza nathi sithole i-3 points zonezi esizifuna onsanda
imvimbi yeqembu leBoso uAndrew Mbeva layo ugcizelele ukuba bazimisele njengabadlali unqoba ngensonto
ndinkulu ndimenzile futhi kodwa thina ukutraina ukutraina kwethu straight ngokufokasi ngumuyini kimenza nasuthi kunye sawan sizo ngabe sikhathisayiza to ofanele yinto bakina ufokasi to sikimenza wana play Sunday's game
amaqembu lawa ahlukaniswa imiklomelo elishumi lane njengoba ene-Dynamos le miklomelo ngamashumi amathathu ukuthi ele-Highlanders lona lile miklomelo elishumi lesithu eminye imidlalo yeviki lechumi lanhlanu kwisigaba se-Castlaga Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukele le-Tenex nase-Baobab iqembu le-Rentals lizajibana lele-Bulawayo Chiefs nase-National Sports Stadium iqembu le-Bulawayo City lizadlala lele-ZPC Caribe ngase-Barber Fields ukuthi iqembu le-Wawa lizanqikelana lele Harare City nase Ascot insonto iqembu le Cape United lizemukela le Chicken Inn nase National Sports Stadium iqembu le Manica Diamonds lizadlala le Black Rhinos nase Sakuba kuthi iqembu le Triangle lizadibana le Cranbourne Bullets nase Kibo ni Melee City 7 ngobulawayo ngu Joseph Njanji
Uwoza Fridays lomkhuli womdumo kwamasikhandi osathuthukayo uMxolisi Ndlovu uhamba ngegama lokuthi makhelwane inkunzi yegusu untu kamelikomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Unkunzi udabuka eLupane esigabeni saseKabela kodwa ucula ekwele South Africa leli lidlalate lakhe lesibili njalo isihloko salo sithi isakhelene nangu echasisa
emculweni sengesikhathi singango 2 years ngiqale ngo 2020 ukuba ngethule iCD lokuqala ebelithi uvala sasengenza ke iCD lesibili
idlalate leli lilengoma ezilichumi lambili ezigoqela ethi amaphiko Jerusalema ponyongo kanye lethi imizuzwana
abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Inamba inatholakala kuzona +27 72 62 02 780 +27 72 62 02 780 ngise South Africa ngise Joburg nje abantu abangabe se Joburg lapho siyabe singathintana kulezo numbers yemasiti angatholakala leso sikhathi mabe siphumana seGoli.
Abalandeli ke ubatshela wapha amasi.
Amasiti akhona nalapho kuba khona imsimbi nje eyenzekayo ekhaya noma imsimbi nje yasemshadweni, imsimbi yasema-birthday party. Kuvumelekile ukuba ningathi nema nathi size sibambisane nabo abalandeli bethu kulokhu abayabe bebhekane nabo kulowo msimbi abayabe bebhekane nawo.
Uphuma ke enkundleni umakhelwane inkunzi yegusu ngale ethi Jerusalema.
Amapolisa eZimbabwe aselaywe ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketane ahlaba amavili ezimoda abizwa ngokuthi ngama spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi. Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sakwele Zimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Ulesotsha lakwele Russia eselitholiswa icala lokubulala umuntu owayezihambela kwele Ukraine ngesikhathi eliRussia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoKit Dube.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.